Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezisa abantu bobuhlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho so udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingaluyenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminister ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okunenginenge wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okuchayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalela eParliamente njalo iziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele siswami yikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry ley uministry okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona stole about 300 megawatt so kumbe yikho okungayenza ukuthi khona kube kahle but okwakathesi uministry okhona is too young for that uyakwehluleka akula vele into ekhona ukuthi kuthiwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagetsi sekhona sibili okokuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagetsi akhona everyday akula into enjalo and amboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi khona nje abantu bazibonele laba belezi imali zabo shuwali eka bayenze konoko okwesola ngoba indlela yodwa engayenza ukuthi khona siphumelele yikukubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi khona kumbe bayenze iGNU eyakuyayenzakala leyana ayenza ukuthi khona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi khona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganweni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhoyana those people abakwazi into abaziyenzayo even if isenza ibhajethi qonda ukubona ukuthi khona antilaba baba right umbe zinhlanya